Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela injabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngesonto mhla ziku 29 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawa kulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisekunini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelophe ngolimi lwabanye.
Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1, LAIX Hotspurs, uSiphambaniso Dube, ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abaluhlonze.
The foundation Hotspurs name changed to Ajax Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Bala being in the mix.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawa kulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni chasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile group yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungela mabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zonezi esezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelophe ngolimi lwabanye. Ezinye izizwa zikwenzi khonoku akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze, kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinebutho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu yaba maningi, so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe. Isizwe sakithi esakomthwakazi yikho nje okufuqayo, akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa. Ngibhizi nje kumanje ngamthumzilikazi memorial lectures ngokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama institutions asaphila namanje zalondoloza indimi nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana gijimi ngendlela esifisa ngayo. Luyanida a lot of funds, luyanida a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube le much more involvement yabantu abaningi, kakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi half isiNdebele or ezinye zezindimi zikamthwakazi ngapha at the same time isikhiwa. Besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu engena uma efuna ukwenza izinto zakhe ngesikhalanga, efuna ukuzenza ngesitonga, efuna ukuzenza ngesixhosa, efuna ukuzenza ngesijawunda, akuthole konke kukhona kuphana okuqukethiwe. So our first first step where we would send the operating system, so ipaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele. That will be the first stage. Amanye ama stages later we are then expecting ukuthi ezinye indimi zibe integrated, but at the same time kuyadingeka ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama app, ngoba lena i-operating system. Sesifisa labantu abayabhala i-app yakhe eqondane lokwesizwe, kumbe iqondana nokutracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele, kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khona phana, izingwalo zibe khona kwabani, into ezihlukahlukeneyo. It's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu abantu abethu feather, ngoba manje bengasifica lathi sesaba prepare kuma large language models, for example ku artificial intelligence, machine learning ngesiNdebele. Bayofika nabo bazithole bele chance. Into embi ezoyenzeka masingakwenzanga lokho ukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana ilayini yona lana, zigijima zicupha information yonke yezizwe zonke, ngoba the future is the information age. Information age means onguyo le information lokwazi ukudlala ngayo into zabo data science. Nguye umuntu ozosala enguye ongumuntu emhlabeni, ne-economy izokontrola ngumuntu onjalo. Koke thina singathi thina okwethu ukufida ama-systems abo America, abo China, sibe yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthole ukuthi yithi esichazayo lokuthi umviwo kuyini, kwenziwani ma ulima, kwenziwani ehlobo, kwenziwani kuyahamba. Bona bayaku-translator, bayaku-commoditize, bakhula kuma-economies abo, bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest, ngoba bazosinika bona what to think and what to say. So kulusizi ma thina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi seke siyithole, kumbe silinde uhulumende njengesinye isikhalo engibhizi. Why ma ngi-addressa i-culture ukuthi hhayi bafowethu, nge-culture yethu is too rich, iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni. Abantu bakomthwazi sisabalale ezizweni sizingcwethi kuma-fields amaningi kakhulu. Some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi, bagcwele basabalele umhlaba. Kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani.
Lapho ekulungiseleni isizwe, ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini, njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenzayo kumbe kule mbadalo? Ngiyakwazi ukuthi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani,
ngoba uma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni. Nxa thina esakhulele enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khona pha emhlabeni, angikholi ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi uMzilikazi. Uyaphelela khona pha emalini zakho, kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile. Ku-open source community kukhona ama-paid for applications. Umuntu uyadevelopa into towards i-operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanjeya, kodwa abesesithi hayi eyami i-commercial version. Ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka. Nabo abantu uma beyibona leyani into inesidingo bazoyithenga vele, ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology.
Lowo ngumnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Ngengilithi okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Sigcina masiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ngibambele uThembo Zithembayo Gibbs Dube, imo wenu Ezra Chisa Sibanda. Ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya, yena-ke u-retired general wayekuviyo lebutho le-Zebra.
Kathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. bebethi nxa beyangiqhawula kusemfeni bengingaqhawuli ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna nditshaya ingquzu bengingaqhawulwa nakhathesi mina nxa ibhosi siyadlala kwe besingaqhawuli thima ingakaqeda ukudlala ngoba ukwazi ukuthi ulelephi uphethele uzakuthululelani esandleni sakho
kuyini osokusenza ukuthi abantu baqhawule bakuthathe ngomkhuba wophi lo
soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi iculture yakithi silahlekile
ilahleka njani bakuvumele njani abantu mandebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza imkhubeni
imali impando yesono yeah abantu bakithi sebesihla ngokubebehlanganisa imkhuba yakithi ngokuthenga
kuthi bana lapha sokuyibulala phela izinto
zini yikho kakhulu
njalo ke sesikubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathabo ukuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha bekusenzakala yini le kwezindebelele
hatshi mina ngikwazi enxa engikhule ngengomfana ngibona even nxa kuthiwa kwasokonakele ekhaya abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umusa kuthiwe nxa sokuqediwe kuthiwe hayi ukhulu wena uvakatshile ugogo wena uvakatshile kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni kambe ngumkhuba wanga
akulaya abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala ngxabane bengafundi ukuthi kwakusenzakalani
abantu abayiba abakhulileyo kathesi sebefuna ukuzenzela izinto zabo ngokuthanda kwabo
engubuzayo babungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba njalo ke abadala abaningi abasekho isintu sesitshabalele ulimiso lutshabalele kwenziweni
sesibalutshwana alubani kuyahlalwa phansi abantu asebekhulile uqoqwe ngembali zethu ngokuzibutha kwethu ukuthi kanti siyibambe njani indaba le ngoba izachithakela abantu bethu labazulu njengoba likubuza
ekutsho ukuthi kuzenziwa ngubani nxa nina abadala lingakwenzi
thinongwe yengxanye kabasisiba bendlini enkulu so ukuthi sithi thina kakubuthwana hatshi kuba nzima
ulimi lalo solutshabalele lingwalo indaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu
hayi ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga
yeah
ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso
nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030 kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la kuyabe sekhona ulimi lesindebele
u-2030 lo ngoyabe ngowani
ngihlala ngisizwa phela kuthiwa vision 2030 isindebele sisekhona
akele njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga so kumele uhlale izigidi zeminyaka lokhu sesikhundleni ngithe kumele kube
yikho
lokho yiso isigwenxa esezikhona namuhla
kulungiseka uthini
kuyazilungisa ngodwa okungapheliyo kuyahlola
belilami wezachisa sibanda kwezamasiko lokuphila kwabantu zulu zonke nembambela umthemba sithemba ukhips dube ngethemba ikhwalithi lingxoxo engenzela baba uThomas Ngwenya libe losuku oluhle sibonane
kwelizangesizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutaba kancube namhlanje sixoxa lo mnumzana amukela dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika ekezi phansi kukanduna umalaba
ithi ukuthi kucala ku-19 kusiya kubo-26 kilometers uma silanda amakliniki eyiyo okuyikuthi siwathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli so sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini zihlinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni
ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na
ikhona imifula nayo kayinamabhriji akusayiwe esibhedlela sokuyukuthi kulalwe kulindwe imifula ize yentshe ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yeklinikhi. Ma ucabanga nje umntwana egula yi-stress kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikoleni kwesinye isikhathi uthole ukuthi imfula igcwele akukhona ukuthi umlande esikoleni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi sesiqede iblokhu yokuqala. And then sesikwesibili lokhu sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe. Siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwenduna bavumalaba. Baneyinyana nje nabanye abasediaspora phesheya kwezilandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kume ngenxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa. Sokuyisikhathi lwaqala kuthi yona iklinikhi ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama 1985 yangayakhwa and then kuthe ngama 1990s or 94 90 ngemva kwama 90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yayakhwa yabuya yama futhi lobuyakhiwe and then ngo 2021 sabe sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli block esaqala elinye khona manje ku 2024
uhulumende le council lige lene lesukuthi lixoxisana la yena akulasizo oluvela ngale
bazama ukuthi sicocisane nabo ukusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingafezeki nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane
pho abantu bengaphathisa njani
noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama-doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo sazama so siyacela uchaso kuwo wonke abangabe belalele.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo plus 27798386216 plus 27798386216.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithexoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli besihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamkela kulolu hlelo. Siyabonga namhlanje bemfuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zehlise nini ngaphansi kwamadoda enu, njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umyeni njengoKristu walithanda ibandla, wazinikela ngenxa yalo. Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa sikhangela lolu daba sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi khathesi sokusiba lobudlwangu dlwangu abantu besilwa amadoda etha abafazi kungala kuzwanana ikanti njalo khathesi sihamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu kusiba le ndaba zamadivorce ukwehlukana abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli uNkulunkulu lapha ekhuluma ngompostoli uPaul uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njalo akokuqala mfundisi sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana. Abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise omunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Paul ukhuluma ngamadoda kubathandana nomngeni. Kazangathi eqalise abafazi, waqalisa ngamadoda. Inxayana ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPaul uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omkethu. Abe sesinika-ke izampulo umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke latho baba kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omkethu. Sinyenza njalo okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo kodwa ke yiwo umuthi olapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandani omama kubomama zehliseni ke kubobaba lizehlisa kalula nxa ubaba enjani yokuthanda akutsho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke akuzange kuthiwani ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala akuzange kuthiuthi ubaba uzaba la yonke into kodwa ke uzaba nalokho alakho angakukwanisa yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama sensiza kubomama njalo ukuba kuqakathekile ukuthi uzehlise kumkakho xa kukhona ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona kodwa kulula na ukuthi uxoxisane ngakho hayi baba laphana izolo kwenzakale lokhu wena ubona njani hayi mama lami ngibona soso alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani ngiyabonga kakhulu ngokulalela ngakho ngifuna sike sithandazenini baba sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo ukube liyiqiniso enkosi yami izwi lakho elilamandla liyiguqule baba imuli ebesezingane zingadilika akuzihlanganise njalo ngegama likajesu hayi inkosi iqinise imtshado ube lothando ube mnandi kanjeyana inkosi libusise
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo umqondisi weqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili lantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikolo se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMay. Sibumba ngilamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye othiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team sizama ukuthi singadlala uCoca-Cola tournament eyayidlalelwa yisikolo kodwa ke ngenxa yokuthi i-foundation college kwakungaso formal school hayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kuleyo tournament.
Udubela abanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu.
Kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba leZifa Unit Cup kwakurejista nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingarejista leZifa ingene kudraw. So saregista lathi ukubulawayo province sadrawa le Dairy Board. Sasesidliwa asisaqhubekelanga phambili but sasidlale kakuhle kakhulu. Sasesizodlala iFrankie lene iteam owakuthiwa yi-Missing Link edlala kuZifa Bulawayo Province Division 3. Yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili. Yasisinika yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola. Sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yethu ukuthi singene ku-Division 3 sidlala.
Ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolleji kuthiwa i-Foundation College. Kuthe umnikazi wekolleji esethena kabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu abaliguqule lelo gama laba i-Foundation Hotspurs. Balitshintshela laba i-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe.
I had a link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town. But the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon owawuthiwa i-Ajax Siyawonde. And then umnikazi we-Ajax America wasesithi he wants to link with us. Simdingele a very good player and i-Foundation Hotspurs name changed to Ajax Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Banda being in the mix. Kwakumele ukuthi by then umnikazi we-Ajax America edlule emthatha from Cameroon and then ehambe laye to America to further develop the talent kaKumlan Banda. But it's unfortunate i-Ajax America then faltered out.
Ngomnyaka ka-2007 iqembu le-Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokungena kwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wona obufana nje lowe-Zifa Cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane.
At one point participated ku-CPZ Cup and yayila ama-qualifiers ama-team ayengu-16 e-Premier League. They were joined by the 16 best teams from all leagues, Division 1, Division 2, 3 and social, and we had beaten iMimosa Football Club which is now known as iPlatinum FC. We wish to be drawn with Highlanders but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le-Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le-Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazweni njengoba lowo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sell from the juniors was uSibusiso Dambo, the current Arnel captain. He was bought by Equalaton, a football club. I remember payment going amaporambalwa ngoba we were developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanyika. We sold him to Orapa Bucks in Botswana. That was 4,000 pula that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKumbulan Banda odlalele iqembu le-Maritzburg United South Africa kanye no-Divine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku-Premier Soccer League. Njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le-Highlanders uPeter Mudua kanye no-Reward Muza, umdlali weqembu le-Arnel uChristian Machisi, imvimbi yeqembu le-FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye. Okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni alemvunulo eyenzelwe lona njalo elophawu lweqembu. Lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye-Wolfway, yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.